Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 19 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, phakathi kwabantu abangamachumi phose amane abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe izolo, abangamachumi amabili babo ngabakobulawayo.
Isimo sibi okumangalisayo esikolo lapha. Abantwana sebesenza umathanda, bathi bangafuya esikolo batshone bedlala ilanga lonke ngoba kungela mbalisi.
Ingxabangxoza iyaqhubeka kwezinye izikolo ngesikhathi iningi lababalisi liqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi lezinye izifundi zingaziphathanga ngemfanelo.
Ngangiwabona egangeni, ngangingazi ukuthi amakhowa ayalinywa, njalo ngangingazi ukuthi amakhowa engaphakamisa umuntu. Le ngakufundayo ukuthi alokuningi akunikayo emzimbeni.
Abaswelayo abahlala emzini ehlala abaningi emadolobheni achiyeneyo egoqela iHopi, ePort, Old Pumula, Mzilikazi, leminye basizakala ngohlelo lokulima amakhowa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Phakathi kwabantu abangamachumi phose amane, 37, abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe izolo, abangamachumi amabili babo ngabakobulawayo. Lokhu kukhuphule inani lasebetholakale bele gcikwane leli kusukela ngombimbitho laya kwabazinkulungwane ezedlula ezithoba minwembili, 8,147, kwasila inkulungwane wephose ezisitshiyagalombili, 7,678. Inani lasebebulewe yileli gcikwane lilokhu likumakhulu edlula kancane amabili, 231. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye, 1,644,780, labulala inkulungwane phose ezingamachumi amane, 39,738. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amane, 40,118,314. Ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi, 1,114,765. Kubika abekolitshini leJohn Hopkins University laseMelika. Ababalisi bathi bayaqhubeka ngokukhalala umsebenzi uhulumende aze abengezelele iholo abalifunayo ngesikhathi ezinye izikolo zesithi abantwana abaziphathanga kuhle ngenxa yokusilela kwamatitshala. Abanye abantwana bayathumela imifanekiso bengaziphathanga ngemfanelo enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-social media. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Matema uthi uhulumende useqhatshe ababalisi abedlula inkulungwane ezinhlanu njalo ukhangelele ukuqhubeka ngalolu hlelo ukwenzela ukuthi kube labantwana abalutshwana endlini eyodwa yokufundela ngendlela yokulandela iziqondiso ze-COVID-19. Asizweni imbono kamnumzana Tepson Nganuni Svanda, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association ngalolu daba.
Isimo sibi okumangalisayo ezikolo lapha. Abantwana sebesenza umathanda, bathi bangafuya esikolo batshone bedlala ilanga lonke ngoba kungela mbalisi. Yikho sibona nje lokho sikuthola kuma social media. Abantwana sebeziphatha njengabo baba labo mama. Yikho siyacebisa ukuthi abazali kabaphaphame. Nxa sibanika sibacebisa ukuthi kubi bengathumela abantwana esikolo, hlezi ngenxa yokuthi bakude lokwenzakalayo bakuthatha kalula. Kodwa labo asebebonile ku-social media ngiyakholwa ukuthi sebethwasile. Kubi ezikolo, zinenge izisu esiza kuthi hlangane lazo ngemva kwalokhu ngesizathu sokuthi njengabazali kasizange sithole kumbe samukele ukwelulekwa okuqondileyo. Amathala kabakho esikolo ngaleso sizathu abantwana bayakwenzana esikolo. Siyabacebisa kabazali ukuthi abavikele abantwa babo. Abanye abantwana sebefunda ukudla ama drugs izidakamizwa ngenxa yokuba sesikolo kungela matitshala. Yikho ke sithi nabazali bambana abantwa benu ngoba amathala kabekho esikolo.
Uhulumende uluphethe kuhle yini lolu daba? Sibona ukuthi uthi useqhatsha abanye ababalisi. Kungenza kube ngcono yini lokho?
Uhulumende kazange vela luphathe kuhle lolu daba kusukela ekuqaleni ngoba lolu daba olumgceke olubonwa ngisho ngubani lobani ukuthi ludaba lapha amatisha adinga imfanelo zawo. Yikho uhulumende uvele wayekethisa linto mhlawumbe ubenakana ukuthi ababalisi kabako serious ngale indaba. Kodwa ngikubonayo ukuthi ababalisi kababuyela imuva bafuna imfanelo zabo aluba beza ukuthi babuyele emsebenzini. Ukuqhatshwa kwamatisha lokho esikubonayo akutsho lutho ngisho lakancane. Kuyinto vele kadimeli yenzakale. Kanti ke vele khona nje sivala izikolo. Izikolo eziningi zazilo kusilela ababalisi. Yiko ukuqhatsha lokhu kakutshintshi lutho. Njalo inani lababalisi abaqhatshwayo lilushana kakhulu ekuvaleni izikhexe. Kumele kuhlalwe phansi amatitshala anikwe imfanelo zawo. Ngikhangele ukuthi kuzafika isikhathi lapha uhulumende azasibiza khona ahlale lati phansi kube lesivumelwano lapho sesithejiswe imfanelo zethu. Ngaphandle kwalokho ngibona yona imfundo kuyiyo echabalalayo.
Lo ngumnumzana Tepson Nganono Sibanda, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini beinternet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kuVOA Ndebele nakuTwitter kuVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abaswelayo abahlala emzini ehlala abaningi emadolobheni achiyeneyo agoqela iHopley, ePoeth, Old Pumula, Mzilikazi leminye, iningi labo kungabesifazana abafika esilinganiso esingamathumi ayisikhombisa ekhulwini 70%, sebesizakala ngohlelo lokulima amakhowa oluqondiswa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Food Program Resilience Project. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lolu hlelo luqhutshwa ngokubambisana kwabe-WFP labenhlanganiso eye-The Future of Hope Foundation. Unkosikazi Irene Sibanda Munga, omunye walaba abaphatheke kulo msebenzi, owafundela ezokulinywa kwamakhowa, ngomunye wasekunhlelo zokufundisa izakhamizi lapha ahlala khona koBulawayo.
Ngangiwabona egangeni, ngangingazi ukuthi amakhowa ayalinywa, njalo ngangingazi ukuthi amakhowa engaphakamisa umuntu. Le ngakufundayo ukuthi alokuningi akunikayo emzimbeni, engakunika imali, engakungezelela ukuze impilo yakho ibe ingani yaguquka ngapha emzimbeni.
Ulandisa ngomahluko osukhona empilweni yakhe unkosikazi Sibanda Munga ngemva kokungena kuhlelo lokulima amagowa.
Lanxa ubaba ephuma esiyazingela ebuya labuya lakho, lami ngiyabe ngikwazi ukuthi ngingathengisa amagowa, ngizabuya le ngithole lakho ngifike esifake etebulini, abantu bethu sebethole ukudla. Sisengikwazi lami ukuthi ngezandla zami ngiyakwanisa ukuthi ngigcine imuli yami.
Osakhulayo ubheka umuzi Ndlovu wasephumula Old koBulawayo kuward 19 ngomunye wabangena kulolu hlelo.
Khuluma kunje bekungelanto ekade ngiyenza, kodwa izimbenefiti le lami sengithole into yokunjani yokwenza. Njalo ngibona ngani mushroom leyi ngokwenziwa kwayo, ngibona futhi ngani izasinika le mali, sivulela ama-opportunities okuthi lathi sithole imali zokuziphilisa.
ukubheka loluhlelo ngelihlo lokudinga ukwazi ngezinye inhlelo ezilomehluko kulalezo eziyimvama uNdlovuthi ngokunye okwenza wangena kuloluhlelo
sesajwayela nje lokho ukuthi into ezinjengabonkukhu okulima umbhida kodwa lokho kwamakhowa njalo into yamfuqa ukuthi into engajwayelekanga njalo yinto elokubenefita labantu kuhealth nokuthi njalo ngikhangelela ukuthi kukhona oko kuza benefita maybe le community lapho engisuka khona.
Isiphathamandla sogatsha lwezokulima phansi kohlangothi lwe-agritex esigabeni semathebelele North umnumzana Dumisani Nyoni uthi isifiso sikahulumende ngesokubona ukuthi uZulu uyaziphilisa hatshi kube lokhe ekhongozela kunhlanganiso ezisizayo sikhathi sonke.
It's an issue of changing perception.
Ludaba oluphezulu kokuba abantu baguquke kundlela ababona ngayo izinto. Suka lapho babesebeguquka kumkhuba yabo yansuku zonke kanye lokwenza kwabo ukuze uhlangothi lwezokulima silubeke kwenye indlela ezosiza ukuthi ezokulima kube ngezithembekayo kuZulu eminyakeni elandelayo.
Abe-WFP bathi eleZimbabwe ngelinye lamazwe abhekane lodubo lokuswelakala kokudla okwedlulise amalawulo lanxa kungelampi loba ingozi ezesabekayo osekusengezwa yisimo esesilethwe yikuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo ezivele zileminyaka zibhekane lodubo lwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubo esiphezulu komkhuhlane we-COVID-19 zikhala ngokuthi lezi nhlupho sezisengezwa yikutshona abantu belayinele amanzi ezibholaneni lasezimoteni zekhansili ezibalethela lawo manzi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Iningi labantu bakoBulawayo liveza ukukhathazeka ngokuqhela kodubo lokusilela kwamanzi besithi kubenza babe sengozini yokuthathela imikhuhlane lula ngoba batshona besondelene duzane laduzane kungalandelwa isiqondiso sokumelana le-COVID-19 ese-social distancing. Isakhamuzi sasechabalala umnumzana Onias Chuma ngomunye wabasola indlela oluphathwa ngalo udubo lwamanzi kuleli dolobho.
Udubo esibhekane lalo udubo lwamanzi, amanzi asekhathazile kakhulu especially esigabeni lesisechabalala sesithwale senzima kakhulu.
Isakhamuzi sika ward 21 esizinda unkosikazi Othilia Sibanda uthi sebelenyanga ezimbalwa bengatholi amanzi lapho ahlala khona loba nje abanye bethola.
Asukholuma lwamanzi kakhulu kusigaba kulezindawo esezihambe kwenyanga ezimbalwa vele amanzi engaphawa engaphuma empompini lapho kulendawo eziphakemiyo khona njalo khona vele wona laba thola bathola kwesikhathi esifitshane njalo akula lazibholani yonke indawo.
Isikhulumi sekhansi ledolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisampofu uchaze ukuba sebesalelwe isilinganiso samanzi afika amachumi amabili ekhulwini i-22% emadamini anathisa leli dolobho.
Dolobho lihleli endaweni kumbe i-region that is currently going through a drought. So uthi size sithole amanzi empompini suku zonke kuzaba sokuyisikhathi nxa amadamu ethu sekhwelile. Kathi amadamu ethu aku-22% yikho siku-water shedding. Isicelo sethu ukuthi zakhamizi asikhuzani nini sike sayenza ama-awareness campaign sihamba sicela abantu ukuthi singabhidlisi impahla zika-council ngoba asoma water valves kuphela eso abantu ababulalayo. Abantu babulala futhi ama-tower lights bedinga insimbi khonaphana abanye futhi babulala isuwa ama-leads lana ama-manhole.
Emizameni yokulungisisa udubo lwamanzi kunyanga edluleyo umongameli Emerson Qambutso Mnangagwa ube lomhlangano lamakhansila akoBulawayo baphuma lendlela yokwenza ukuba ikhansili itholise izakhamizi amanzi. Kunyanga ezedluleyo uhulumende uphe idolobho imali yokulungisa izibholane ezifileyo ezenyamandlovu ukuze kuphungulwe udubo lwamanzi lona osoluleminyaka lokhelu sehlula ukuphela. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
live talk namhlanje sikhangela umonakalo osudalwe iCOVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele lokwenzakala elizweni. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Osibalo khulu wesabelo seMichigan kwele Melika, uGovernor Gretchen Whitmer, oke wazanywa ukuthunjwa ngabantu abangaziwayo, usole uMongameli Donald Trump ngokuchochozela inzondano lapho esemhlanganweni wokukhankasela usekelo ngomgqibelo. UMongameli Trump ubikwa ubeklabalala lokhe up ukutsho ukubana akavalelwe, emsola uWhitmer okwamagama phambi kwabasekeli bakhe. UMongameli Trump uphinde waba leminye imihlangano yokukhankasela ukhetho esabelweni seWisconsin leNevada ngayo nale impelasonto esanda kwedlula, okuyizabelo anqoba khona ngamavoti amalutshwane ngomnyaka ka-2016. Inhloko kahulumende yakwele Guinea, u-Ibrahim Kasori Bufofana, ubika ukubana ukhetho lokudinga umongameli olwenziwe izolo elizweni lakhe luqhutshwe kakuhle kungela zihlakalo zodlakela, ekhuthaza abamabandla wonke ezombusazwe ukubana bengethuli emphakathini impumela yalolu khetho abekomishini ebona ngezokhetho ingakethuli limpumela okusemthethweni. Ngemva kokubalekela ukuhlukunyezwa ngezombusazwe esiyahlala kwamanye amazwe, umnumzana Mustafa Old Limam Chafi wakwele Mauritania uphindele ekhaya ngemva kweminyaka eyisikhombisa iphandle welizwe, lapho emukelwe ngenjabulo enkulu izihlobo, abangane kanye labasekeli bakhe kwezombusazwe.
Umfumfu yinyanga yokukhankasela ukulimukiswa kwabantu ngemvukuzane yebele i-breast cancer. Ngokunjalo koBulawayo sokube lemkhankaso ethile ngale imvukuzane, njalo asekhona amakliniki ahlola imvukuzane yebele kungelambadalo ngale inyanga. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela o-Women's Institute for Leadership Development, iMthonjeni Women's Forum, ixhasane lekhampani ye-Delta, iZimbabwe National Family Planning Council, sezike zaba le mikhankaso etshiyeneyo ngayona le inyanga eyokulimukisa uzulu ngemvukuzane yebele. Kuthi iklinika ye-Population Services Zimbabwe elokitshini lemganwini koBulawayo iyahlola imvukuzane yebele ngaphandle kwembadalo ngayona le inyanga. Umnumzana Mission Gwafa, isikhulume elise Zimbabwe National Family Planning Council koBulawayo leMathebeleland, uthi balenhlelo ezithile zokufundisa omama ngemikhuhlane engabehlela ukugoqela imfundiso yokuzihlola imvukuzane yebele.
Nxa kukhona ukusolayo emabeleni akho, kungaba yibuhlungu, kungaba ngamaqhubu angajwayelekanga, kaphangise adinge abazempila kahle. Kube kathi njengeZimbabwe National Family Planning Council silama clinic yethu akoBulawayo iLister House kuSamuel Parrenyatwa, siyafundisa ukuthiwa yi-self breast examination, ukuthi umama angazihlola njani amavele ukubana inqabele wona lo mkhuhlane.
Unkosikazi Phamitsayi Thaka, umhlali wakoBulawayo, upha ubufakazi bakhe bokwelatshwa imvukuzane yebele.
Ngagula umkhuhlane we-breast cancer in 2017. Ngayenza ikhimotherapi ngesikhathi esifaneleyo, basebengitshela ukuthi hayi iphathi yangkhona isibohlile, so kumele bayisika i-right breast yami. So bathi sebeyenze njalo, ngayenzwa i-operation in February 2018. Ndingabuyela futhi ngayenzwa ikhimotherapi, hayi ngabona sengisilile, kwaba right konke.
Uqhubekela phambili unkosikazi Thaka ekhuthaza uzulu ukuthi ahlole kusesemasinya.
Ngithanda ukuthi ngikhuthaze abantu bonke ukuthi khona ungatshela ukuthi khona ulo mkhuhlane nalo, ungayekeli ukuhamba esibhedlela usiyahlolwa. Asambeni siyehlolwa. Ungatshelwa ukuthi ule cancer, akusiko kufa lokho.
UDokotela Mthabisi Bebe ukhuluma ngabantu abangaba sengozini enkulu yokuba lemvukuzane yebele.
Imvukuzane yebele akwaziwa ukuthi ibangela ikuyini. Omama bona they are more vulnerable than obaba. Ngenxa umuntu eluphala ama chances akhe ukuthi abe le breast cancer lawo ayanda. Uthi nxa wake wabanjwa ule breast cancer ama chances akho ukuthi ubanjwe eveleni lesibili ayayanda. Uthi nxa waba lesihlobo sakho esabanjwa i breast cancer lawo ulama chances are high. Da omama abaphangisa ukungena esikhathini. Beni omama laba abaphuza ukungena kumenopause. Omama abaphuza ukuba nabantwana balama higher chances of having breast cancer.
Uqhubekela phambili uBhebhe echaza indlela zokwelapha imvukuzane yebele.
Nxa i-cancer ingabanja ikubo stage 1, stage 2, sulako ukuthi uphongu operator nje. Kodwa nxa i-breast cancer isisuke yamamatheka yabamba umzimba wonke lamathambo, ayisa operator. Kuyaso kumele ukuthi umuntu achiswe ngethwa nge-radiotherapy njalo enathe amaphilisi okuthiwa chemotherapy. Nxa odokotela sebebonile ukuthi i-cancer le isimamatheka umzimba wonke, ayisayelapheki, bayenza okuthiwa yi-palliative care.
Unkosikazi Duduzile Mathema, isikhulumeli senhlanganiso e-World, uchasisa kabanzi ngomkhankaso wabo wokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane ebulenjini.
Kunyanga leka October esikwenzayo ukuthi sincedise abomama ngolwazi mayelana le breast cancer. Sile campaign ekhona, ngakho ke icampaign leyi iyenza kuma online platforms akupheleli khonapho ku online campaign. Siyabuye njalo sibe lenhlelo esizenza ku radio lapho esiyabe sikhangelele khona ukuthi sixhumane labo mama abangenelisiyo ukuthi baphatheke ku campaign esingabe siyenza online. Siyanxusa abantu abalolwazi mayelana lendaba zempila kahle ukuthi basize omama ngolwazi ukuthi bangenza njani ma sebezithole esimeni sokuthi bangabe benakanela ukuthi bale breast cancer, ukuthi bangaya ngapi ukuthi bathole usizo.
Abezempila kahle bathi kuqakathekile ukuthi abantu bathole usizo ezibhedlela kusasemasinya ngoba imvukuzane yevele iselapheka nxa umuntu ephange wayabona odokotela. Uzulu ukhuthazwa ukuthi ahlale ezihlola njalo nje ukuba kungabe kuleqhubu eveleni lapho kusenzeka ayehlolwa njalo ngodokotela langemichina yakulezi insuku kanye ngomnyaka. Bakhuthaza njalo obaba ukuba bazihlole ngoba labo belakho ukuthi babanjwe imvukuzane le breast cancer. Ngimele Studio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abadabuka eZimbabwe abasebenza kwele South Africa bathi bethuswa ngokukhulunywa ngezinye izizalwane zakulelo ilizwe ezithi sokumele abantu bokuza baphume baphele ngoba bayizigebengu njalo bathatha yonke imisebenzi. Abatshengisele ngolwesihlanu besebenzisa isihloko esithi Put South Africa First bathi kumele uhulumende wabo axotshe bonke abantu bokuza. Ukuhlaziya lolu daba, uGifts to Studio 7 uxoxe lomnumzana Bongani Mkhwananzi wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, lonkosazana Nokuthula Adonsi osebenza ehweteleni eCape Town.
Umuntu ongathi ungumgqugquzeli kuye yonke le nto esesingathi thina sikukhangele ngabantu abafana nabo Herman Mashaba abale sentiments ezinje ezithi zona no abantu bangaphandle angeke kwenzeke kanje ukuthi bagcwale lapha ngalolu floor.
So ke lina niyenzani ngakho kolokho baba Mkhwananzi?
Ukuthi mayisunguka le nto ngendlela ababeyenza ngakhona kwakungathi abantu kuthiwa abantu bangaphandle badala amacala, it's about crime. We held an anti-crime summit thina ngo-February before i-lockdown. Sizama ukuthi sigqugquzele abantu bakithi ukuthi hayi makuyukuthi kusolelwe emacaleni ne-crime asivumelani nakho lokho. Sala nazo impela nezinye inhlelo nje sizama ukuthi silungise ama-crime policing forums siwa-set up, but kwaba le-lockdown we reduced the impetus. Kuthe manje nje leneliviki i-Nigerian community nayo ngoba ngenye i-section ye-society eblanywa ngama-crimes ba-organizer i-march against crime, sayijoyina nathi njengeZimbabwe community in South Africa ukuthi silekelele sithi ukuthi nathi silihleku labantu abasolelwayo kulokho. Kodwa-ke ma sebeqhamuka laba abantu Put South Africa First, sebetshintshile i-narrative manje sekuyukuthi hhayi umuntu wangaphandle nje ngathi abamfuni and in attitude yabo is usually bakhuluma ngama Zimbabweans and Nigerians yilach sekhine inkulumo yakhona kuqanjwa thini
sesilo mama unokuthola dos
into khona ukuthi imsebenzi eminingi enjengabe mina ngisebenza under e-tourism sector le hospitality abantu abaningi aba ama South Africans they don't really take these jobs singakhangela kahle kahle ama South Africans imsebenzi leyi abayithathi kangako so that's why be accommodate ama foreigners because ama foreigners they can take any job so lawa ama South Africans are not willing to work honestly and of course we understand ukuthi ama countries they are like ama African countries that are surrounding South Africa they are actually indlela abayenza ngayo khonoku ukuthi babuya bazoflatter iSouth Africa and iSouth Africa silomthwalo omningi and suppress ngama resources land because iSouth Africa isafanani legoli ayiveli sazwa ngabadala khathe siSouth Africa ngenye into it's no longer indlela okwakuyiyo yona kudala so into leyi kimi ingichayisa ngovalo kancane kodwa ke angiphinde ngithi izaphinda idlule ngoba enye into futhi okumele sikhangele ukuthi upresident upresident uRamaphosa eqinisweni in terms of ama foreigners aso umuntu ongani uyathanda kahle kahle nje angeke aphumile egcekeni but amanye ama statements akhe ake wafaka uyatshengisela ukuthi you can accept noma yini he might not be on the forefront but ena approve izinto eziningi so yi challenge ekhona ukuthi ayisoze ifane lezinophobia athi khona before
lapho sizwe abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 enkundleni yokuxhumana eFacebook ekhasini leVio eNdebele. Kwezemidlalo iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi liphakame namhlanje lilubhekise kwele Pakistan ukuyadlala imidlalo yehlobo lwe-One Day International odi kanye leyohlobo lwe-T20. Intatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Ngokuqala ukuba iqembu leZimbabwe elaziwa ngegama elithi Chevrons lidibane lelinye iqembu elimela elinye ilizwe selokhu ezemidlalo zaphazamiswa ngumkhuhlane we-COVID-19. Ukapteni weqembu leZimbabwe uChamu Chipapa uthi bona njengeqembu bazimisele ukunqoba kule midlalo abazayidlala leqembu lePakistan.
Kuyinto enhle ukuthola ithuba leli ngoba sasesicabanga ukuba mhlawumbe lonyaka asisoze senelise ukudlala lamanye amazwe. Ensukwini ezilandelayo sizaqala ukudlala njalo ngikhangele ukuba sidlale kuhle siphakamise igama lelizwe lakithi ngoba lithuba elikhulu kabi. Okumele silisebenzise leli.
Iqembu leZimbabwe lizadlala imidlalo emithathu yohlobo le-One Day International njalo umdlalo wokuqala uzadlalwa mhla zingamachumi amathathu kuyona le inyanga kaMfumfu. Umdlalo wesibili uzadlalwa ngosuku lwakuqala lwenyanga kaLwezi kusithi wesithathu njalo ngokucina wohlobo le-One Day International uzadlalwa mhla zintathu kunyanga kaLwezi. Imidlalo yohlobo lwe-2020 izaqala mhla ziyisikhombisa insuku kunyanga kaLwezi lapho kuzadlalwa khona umdlalo wokuqala. Umdlalo wesibili wohlobo lwe-2020 uzakuba khona mhla ithoba mnembili insuku kunyanga kaLwezi kusithi wesithathu njalo ngokucina uzadlalwa mhla zilitshumi kunyanga kaLwezi. UChipapa uthi uyabathemba abadlali ababumba iqembu leZimbabwe ukuba bazawufeza umsebenzi abawulande ePakistan.
Ngokubona kwami leqembu eliqinileyo elibunjwa ngabadlali abelesikhathi eside bedlala umdlalo kakhilikithi njalo labasakhulayo. Isifiso sami ngesokuthi abasakhulayo bakholise ukudlala kuthi abalesikhathi kube yibo abathungamelayo ukuze labo abancane bafunde kubo.
Kumidlalo edlalwe kusigaba se-National Premier League ngempela viki yedluleyo iqembu le-Amakhosi linqotshwe ngama-wickets amane liqembu le-Midwest emdlalweni oqhutshelwe enkundleni e-Queen's Sports Club koBulawayo. Iqembu le-Takashinga Patriots linqobe le-Great Zimbabwe Patriots ngama-wickets ayi-9 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni e-Masvingo Sports Club. Ukuthi ele-Gladiators linqobe le-Easterns ngama-runs ali-10-1 enkundleni ye-Mutare Sports Club. Ikanti iqembu le-Rainbow Sharks linqobe le-Queen's Sports Club ngama-3-7 enkundleni yeKwekwe Sports Club. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Phakathi kwabantu abangamachumi phose amane 37 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe izolo, abangamachumi amabili ngabakobulawayo. Sebezinkulungwane ezedlula izithoba minwe mbili 8147 asebefunyenwe bele gcikwane leli elizweni. Siligqiba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.